Umumo lapha owe COVID lama statistics angkhona ngantwa a lopsided onto the urban and city areas ukuthi abantu abahlala emadorobheni lama smaller towns baya vaccinatewa but singathi city puchambijana sisiya kuma rural areas ay emakhaya alapha eOhio abantu abathembi lo muthi ngoba siyakwazi ukuthi kule conspiracies ezokuthi i-government esifuna ukukontrola abantu plus abaningi bangkhona baqakathekisa ukuthi i-politics is in front of i-science so umuntu owayeba melele uTrump wadliwa and bona ababeliever ngayena ukuthi hayi into lezi eze ukuvaccinatewa ngeze population control and i-government ifuna ukufaka abantu ama-microchips njani njani but sibona ukuthi abantu sebegula and bathi 90% of abantu abahospitalized kathesi ngabantu abangavaccinatewanga so hayi kule nkinga lapho
Vakhona yini obaziyo abalokhe bengathembu ukuthi umkhuhlane ukhona kumbe abalokhe bengafuna ukuhlatshwa
Engilabo abantu engibaziyo laba bangafuni ukuparticipate ngendaba lezi ezokuvaccinatewa ngoba bathi hiyo i-government control kibo ngiyazi lami abantu esivela labo ekhaya eZimbabwe abangakavaccinatewi bathi indaba i-cancer i-AIDS lamanye ama-diseases akhona for a lot of years but akula na vaccination no anything to abate them so bathi bona indaba aba i-government isichuchisa ukuthi abantu bahlatshwe i-vaccine so bathi labo bazabona ukuthi kuyahamba njani okwakathesi abathembi ukuthi bakahlatshwa anything is gonna change into emangalisayo kimi labantu abaningi